Balaleli baka Studio 7 izanu PF isivuke inyamazana evele iyo yona isivele siyazi iyo yona ngikhuluma kunje insiza South kuwadi 4 bahlasele umama okuthiwa unagodi izolo ntambama babuye bahlanisela lo councilor wethu ubaba Augustine Gumede candidate ka councilor wethu bebethesa icala lokuba umama unagodi kungani evumela abantu beCCC besenza umhlangano emzini wakhe umama unagodi ugcine baleka wagcina siyadojwa ngabanye abafowethu abamsizileyo bamgcina endaweni esafe bendaweni ephephileyo lapha khona umama unagodi ungumuntu owethukileyo ngokuhlukuluzwa ngabantu bezanu laba abantu bezanu laba abenza isigameko esibi kangako bakhokhelwa ngabantwana bakababa uAndrew Langa ababalisela uMoses Langa ongumkhokheli wabontanga lapha eMadibeni South ngokufanayo uMoses Langa ukhokhele ontanga namhlanje khathesi njengoba ngikhuluma kunje ukuba bayehlasela ematopo kuwadi 2 ezitolo duze kwezitolo ze 2D2 sebehlasele balimaza abantu bethu abambalwa balimaza lempahla ebalisela imota kababa uHonorable Union owakobulawayo bachaye balimaza umama uNonhlanhla Mlotshwa ongudeputy national secretary for rural mobilization bakithi kunzima kakhulu indlela ezani PF efuna ukhetho lolu lwe by election oluzayo mhla ka 22 ukuba luhambe ngayo lathi njenge CCC sibhizi sizama ukukhuza abantu bethu ngoba abantu sebesithi sokwanile sebechayiwe sebehlukuluze okwanele sebefundi bathathe indaba leyi bayifake ezandleni zayo bakithi sikhuza abakhokheli bezanu PF ukuba sicela bakhulumisane labalandeli babo ukuba abakhuzi bangayibayekele into yabo yokuthi bachaye abantu bethu balimaze impahla zabantu impahla yabantu bethu ngoba lathi singayekela abethu sithi swa lelizwe lingeza ngelibuseki abantu abakhanya bephehla umsindo ikakhulu isibo bantu abasuka insiza kuwadi 4 kumbe ematopo kuwadi 2 ngabantu abaphuma ngaphandle kwendawo lezi abanye babo labo bakhuluma ulimi lwesishona okusitshenziswa sobantu beduzane kunzima okokuthi kuzwakale le mbhobho kulo mbhobho osuke uyadutshulwa ukhala kuzama ukuthi kwethuselwa abantu akasonto encane le sikhuluma ngayo izanu PF isidikile impi kuCCC bafuna ukubulala amalunga wonke eCCC lapha emathe
manje amapolisa liwazisile na
amapolisa sesiwazisile msakazi izolo kuvele kwathi umama unagodi ehlaselwa amalunga ethu abalisela obebe labo malandu labanye bafonela amapolisa eFilabusa lamhlanje kuseni bavuke abalandeli bethu ababalisela owangilacala ndlovu labanye baye eFilabusa behamba lo Augustin Gumede icandidate lika councilor lo mama unagodi besiyafaka ireport kodwa amapolisa akukabi lento ayenzileyo ngoba laba bantu engikhuluma ngabo ukuthi bahlasela abantu bethu ngabantu abazakalayo njalo bafike babaqamba amabizo abo bathi uzibani uzibani yibo abasihlaselayo khathesi ngikhuluma kunje ematopo lakho amapolisa siyawazisa kodwa kukhanya amapolisa angani akulanto enkulu abangayenza babangasisiza ngayo izandla zabo zibotshiwe okuyinto edanisa kakhulu kuba abantu babantu balinyazwa babulawe ngamalungezane PF amapolisa ingenzi lutho into embi msakazi into engiyesabelayo ukuthi abantu bazacina sebethatha into bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo ngoba amapolisa sehluleka ukuthi enze umsebenzi wawo ngenxa yokwesabizana PF lapho kuhlala khona amalunga ezanu PF lapho kuhlala khona abakhokheli bezanu PF amalunga eCCC bakwazi njalo laba malunga engikhuluma ngawo ezanu PF abalandlela bangazivikela ngayo nxa amalunga eCCC angacabanga ukuphindisela yikho sisithi mayuyu umthetho mawuthathe indawo yawo ngoba kungavumeleka kungavunyelwa umumo lokhona ilizwe leli lizaboseka nzima abantu bazaphila nzima bonke abeCCC labezanu PF ngokufanayo ngoba owezanu PF uphuma igazi loweCCC layo uphuma igazi ngakho owenziwe ngensimbi.